sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Livuka njani izulukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 27 zibandlela 2021 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje emathuneni eHeroes Acre eHarare embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwengwa obekuthiwa uyagula.
Umuntu angafa amalunga awe Politburo kuZANU-PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level.
Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcini sihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangela ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo?
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khona pha emsakazweni we Studio 7. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe abathi obengumphathi ntambo obona ngobudlelwano beZimbabwe lamanye amazwe umnumzana Sibusiso Moyo, obengumphathi ntambo obona ngezokuhambisa umnumzana Joel Biki Madiza, kanye lowake waba umkhokheli wogatsha lwamajele umnumzana Paradzaizi Mondi bazabekwa emathuneni eNational Heroes Acre lamhlanje njengokulungiselela kukahulumende. Abathathu laba babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 ngeviki edluleyo. Unobhala kugatsha lwezokwethulwa kwembiko umnumzana Nick Mangwana uthi osaphethe isikhundla sikamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga, yena obekuthiwa kezwa kahle emzimbeni, nguye ozakhokhela umngcwabo walamhlanje. Usithandekile Mhlanga we Studio 7 wake waxoxa lomufi umnumzana Sibusiso Moyo owalwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra, wafika kusibanga sika Lieutenant General kubutho leZimbabwe National Army.
Abantu be America, particularly eNew York, basi receive kuhle sibili. Bathabile ukuthi sibuyile sizobatshela ngomumo oyenzakalayo eZimbabwe. Umumo oqalise mhlaka 24 November uqalisa ukungena kuka mngameli oyelize uComrade E.D. Mnangagwa. So yiko ke sibe siqoqa ke nje abanye amakhampani ukuthi hayi kabalandile laba abasebe express interest kudala. So uwenze ukuthi ilizwe leZimbabwe liyakhike.
Ithi kuzaba lokhetho olukhululekileyo, kodwa abantu bakhonona ngokuthi kulamasotsha agcweleyo ndawana zonke kuzigaba zonke zelizwe. Kuwenzakalani?
Akula into enjalo, Standelile. If I can tell you ukuthi umuntu othiwa lisotsha in the first place ngumuntu weZimbabwe and good trainer, but umuntu uyaguga handi. And angaguga umele aphume esotsheni. Umuntu angaphume esotsheni eseseya un community leader, kumbe ajoin politics, kumbe abe captain of industry, kumbe abe yini, kuyanzakala lokho everywhere in the world.
Lawo ngamazwi omufi umnumzana Sibusiso Moyo owayengumphathi ntambo wezobudlelwano belizwe leZimbabwe lamanye amazwe, njalo walwa impi yenkululeko ekuvuyo lezibra. Kusenjalo umnumzana Joram Gumbo ilunga ledale le Politburo yebandla lezano PF utshele uSthandekile Mhlanga weStudio 7 ukuthi kuzavunyelwa imuli lezihlobo ezimbalwa kuphela emathuneni eHeroes Acre eHarare lamhlanje labanye abalutshwana abavela izigabeni ezehlukeneyo zelizwe ngenxa yegciwane le-coronavirus.
Umoyo ube ngubabazala udade wakhe elandlane laye umfazi kwesinini sami uGumbo sibesebenza sonke ukukabhinethi ethi yena ekusenethi mina ngu-president Safez mina ngibambi i-constituency eMberengwa West yena ubevela ku-Emberengwa East but kungenani sibesebenza sonke ndawonye sifundisa labo esingathi thina ngabafana kundaba ze-politics lokuba ku-parliament amanye ama-MPs ethu eMberengwa ku-government yena umoyo ubeyenza okuningi kakhulu ukuthi khona iZimbabwe ibe njengelizwe elizahambelana lamanye amazwe amaningi. Umathiza laye isinini sami ngoba umzukulu wami wathatha laye umzukulu wakhe and sasebenza sonke mina ngu-Ministry of Transport and Infrastructure Development. Ngiyakwazi umsebenzi ewuyenza nguye wayenza ama-drawings ethu ku-Harare International Airport, Victoria Airport, leminye imisebenzi emikhulu. The retired general uZimondi ngibe ngimazi kakhulu njengomuntu okade laye ungathi alisiloqawo ungathi mpela is just an ordinary villager umuntu okade ezithulele. So we've just lost comrades because of this pandemic. So kuyangihlupha kakhulu ukuthi ngikhulume le ndaba zabo.
Lilungisa umngcwabo wabo njengebandla lezanu PF.
Umuntu angafa amalunga awepolitibiro kuzanu PF bayabuzwa umuntu munye lamunye ukuthi kanti lowo obhubhileyo uyamazi yini, singamthi liqhawe elesizwe yini, provincial, district or whatever level. So yikho esikwenza mina ngokupolitibiro. So amajaha lawa amathathu sonke savumelana ukuthi asikhulumi le ndaba yabo ngamaqhawe elizwe. Ipolitibiro nxa sebebuziwe bonke bangakhuluma lokho bakwaziyo then upresident senika irespect yangukhona ekugcineni.
Umnumzana Joram Gumbo lilunga ledale le-Politburo yebandla lezanu PF ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare. Lokhu sikudaba lunye. Ukuhlaziya lolu daba untungameli Nkomo Studio 7 uxoxe locubungula izombusazwe umnumzana Efidlela Ncube.
Lokhu kuveza kahle kamhlophe ukuthi sikhona isifo se-COVID-19. Kuyadingeka ukuthi sonke sithathe amanyathela okuzivikela ngokuba kuyafikwa. Ukufa lokhu akukhethi muntu, ungabe ulesihlalo ngabe ungelaso, ungabe ungubani, akula ndaba nalokho, kuyahlasela noma ngubani. Ngakho-ke isizwe sonke abantu bonke emhlabeni kumele bazivikele ngokulandela amanyathela la ukuthiwa kathathwe i-World Health Organization ukuze abantu baphephe kulokho. Kodwa-ke ngingakhuluma ngisisho kanjalo ngibuye futhi ngisole ukuthi kuthethe isikhathi eside kulaleso abasipha sona ngokomthetho ukuthi bababeke. Ethina abasitshela sona isiso leso abasilandelayo kuhulumende. Yikho khona lokho esihluphana ngakho ukuthi bakhuluma okunye benze okunye, batshela thina okunye benze okunye, batshaya umthetho bangawulandeli. Yikho esithi yilole sinesiyona leyo.
Ukufa buthumuthumu kweziphathamandla zikahulumende lezi la malunga ezanu PF amaningi ngeviki edluleyo, singathi kukhona yini uhulumende akufundileyo kulokho okungenza mhlawumbe alethe inguquko lapha ezibhedlela?
Ongafundiyo ekufeni uyabe isiwula, kumele babe sebefundile kakhulu. Ukufunda okukhulu yikuthi bakwazi ukuthi ikufa lokhu kukhona phakathi kwabantu, sonke simele sizivikele kungakhathalekile ukuthi ungakanani ngokwesihlalo. Kanti-ke kabalandele njalo imithetho yonke ebekiweyo kungakhathalekile ukuthi basezihlalweni. Kuyinto ebuhlungu kakhulu ukufa komuntu kungakhathalekile ukuthi usesihlalweni ekumbungaphi kuliphi bandla, akusonto enhle ongayithokoza kuchazela ukuthi umuntu uyafa kodwa ke uhulumende kumele afunde ukuthi ukufa kukhona thatha amanyathela okuvikela wonke umuntu bazivikele labo baye kuye emadilini njengalokho ekade sikubona la kuma birthday party babe sebefundile kakhulu.
Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana sike sambona egcona odokotela esithi babulala amalunga ezanu PF ngabomo lanxa nje esuke waxolisa ungathini ngalokho.
Ayikho nje yona lento abayikhulumayo bakhuluma ubula nje obungayindawo abantu bebadala abantu besezihlalweni ezinkulu khona lokho abakukhulumayo yikho ukuzagcina kufinyelele ebantwini ukuthi bathi besifa bebulawa yi-COVID-19 bacaba ngokuthi bathakathiwe. Yona leyo mfundiso yiyo engafanelanga. Akula dokotela obulala umuntu lapha abantu bayafa ngokufa kukhona njengoba sihlala sisitho abajwayelanga ukwelatshwa lapha eZimbabwe bajwayele ukwelatshwa phetheya ngakho izandla zabodokotela beZimbabwe abazithembi bazibona zingafanelanga zingafundanga kodwa ke odokotela basebenza ngaphansi kobunzima obukhulu kakhulu besenza konke abangakwenza kungela mithi ukuvikela abantu. Into ayikhulumileyo uMangwana lalo omnye olandelela nxa sebexolisile kuyinto embi kakhulu ukufa kodokotela icala elinje.
Umnumzana efidlela Ncube ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni leStudio 7 ekobulawayo. Ugatsha lwezempilakahle luthi kulabantu abangamachumi amabili lasithoba minwembili 28 ababulewe ngumkhuhlane we-COVID-19 izolo. Lolu gatsha luthi kwamahloliweyo elizweni jikelele kutholakale abangamakhulu amathathu lamachumi amahlanu lasithoba minombili 358 belegcikwane le-coronavirus. Idolobho leHarare njengensukwini yilo elikhokhelayo kumanani ngababhubhileyo abalichumi lantathu 13 lababanjwe leligciwane abalikhulu lamachumi ayithoba minwemunye 159. Asebebhubhile elizweni lonke jikelele selokhu kwaqhamuka leli gciwane nyakenye sebeyinkulungwane eyodwa lekhulu elilokuthathu 1103.
Lo ngumsakazo weStudio 7 sisakaza eZimbabwe lisizwa siphuma eVoice of America eseWashington DC.
Ukungathonyiswa kukamsekeli kamgcini isihlalo webandla le-MDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kucatshe elinye iphepha likamtshutshisi kudaba lesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Usikhala otheswa icala lokuqamba amanga ngoba wathumela enkundleni zobulembu umfanekiso kamabonakude wawutshengisa omunye umama ethwele usane esithi luchaywe lipholisa laze lafa uselamaviki ambalwa esesitokisini elokhu encithwa ukuhlawula imali yebail. Sixoxe lomsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Ambeji Judicial Service Commission lalabo abakhangele ezomthetho eZimbabwe bathini ngabaqhatshiweyo ama-prosecutor enza izinto ezinjalo. Isikhangi sasithembele ku-Constitutional Court laku-High Court kodwa ke nampo ama-prosecutor ama-magistrate namhla sesenza njengontelejah lomvundla ephekana ngegazi labanye abantu. Sibona ngani uhulumende lo kalanhloni. I-State Service Commission ifound incedi ukwenzela ukuthi umbuso wabaningi lama courts aqhube umsebenzi wabo ngemfanelo.
Manje ngokubona kwakho kuyini okungaba kusenzakala?
Uma kuliqiniso ukuthi u-magistrate lo wathi ufuna ukukhawulisa usikhala ngenxa yokuthi uhambe eqamase esithi yena sewathuniswa amacala amaningi adlula 65 engazakebotshwe, yikho ke nasefuna ukumkhawulisa ngamazwi lokhu kukhomba mhlophe ukuthi omagistrate abasalandela umthetho sebelandela amahungahunga e-social media.
Manje lithi kwenziweni?
Sokusobala ukuthi amanye ama-magistrate lama-prosecutors asebenzisa inzondo abasebenzisa i-evidence lomthetho. Sesile full evidence, sesile bufakazi obukhulu kakhulu ukuthi amanye ama-prosecutor enza umsebenzi ngokuqopha abantu hathi kulandela umthetho. Kungaba njani ukuthi i-Judicial Service Commission i-discipline laba abantu ngoba abalandeli umthetho kufanana lo driver o-negligent othi hayi tete ngigqoba umntwana anzani ngimbone. I-negligence. Ngingantshela singalingasitshela sibili ukuthi ama-magistrate lama-prosecutors angaxhamasa sibili ethika ethi bengalungiselanga icala leli umuntu seqeda 2 weeks ebotshelwe engala freedom yakhe yena i-constitution isitsho mhlophe ukuthi umuntu ole-allegation umsula until found guilty by the competent court. Ngalokho mahlaba izulu sibona ngani ama-commission akhona ku-constitution kuthiwa afanele ancedise kube le democracy to enhance democratic principles. Judicial Service Commission iqakatheke kakhulu ngoba yiyo efanele izimele yodwa ingatshengisi inketa abatshani. Kodwa lapho sesibona ukuthi sebelama-sides abasalandela umthetho. Ngalokho sizaba ngabantu very soon esizakwenza izihambo sisiya approach i-Judicial Service Commission ngobufakazi silabo obukuthi amanye amajaha lamantombazana ngikhona ngali sesenza into zebandla zamabandla hayi ezomthetho.
Lo ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-MDC Alliance. Okwamanje esikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Daily News lithi amazwe athi ele-China lele-Russia asethembise ukuphathisa uhulumende weZimbabwe ngomuthi wamajekiseni okuvimba igciwane le-coronavirus. Iphephandaba le-Chronicle lithi kulomama weMatobo oleminyaka engu-48 wancedisa omunye ubaba ayethandana naye oleminyaka engu-36 ukuthi badlwengule umntwana kamama lo owayeleminyaka elithumi lantathu 13 waze wazithwala lumntwana. Okwamanje sengilithiya ezandleni zenu lina balaleli bethu umbiko lisithumele nge-WhatsApp.
Linjani basakazi be-Studio 7, ngiyalibingelela lonke. Ngiyadinga shuwa, ngicela lingidlalele umlayezo wami lo. Ngidinga uJoseph Sibanda owasefelabhusi wayesebenza eBentwood ngabo-1980 kathese kuthiwa uzakalela eNtumbane. Ngiyacela ukuthi ongabe emazi angincede bakithi angifonele kunamba ezithi 0782602307. Ngubaba wami shuwa ngiyamdinga, sengile minyaka eminingi imdinga ngingamboni. Ngiyacela kubo bonke abasefelabhusi abangabe besazi uJoseph Sibanda owayesebenza ekampani okuthiwa yi-Bentwood ngoko-1962 iminyaka yakhe. Ngiyacela lingincede basakazi, lingidlalele umlayezo wami lo.
Ngiyalibingelela lonke basakazi be-Studio 7 kanye labalaleli, ngithi usuku oluhle. Msakazi wami into ebukhulunywa nguNick Mankwana ayehlanga ukuthi nabanye abantu bayashona i-COVID-19 day night every day, bashona kwelakithi abantu kule COVID-19. Namhlanje sokusifa ama-ministers eqala ukuthi ama-ministers bula ngodokotela. Mayithi ama-ministers bula ngodokotela, abantu bona bula ngobani? Kusho ukuthi abantu laba bula yi-ZANU-PF because uma ukuthi babula ngodokotela oma-ministers khona kunini abantu befa ezophela namhlanje ukuthi abantu ama-ministers bula ngodokotela? Aba bafile abantu bafe kanjani? Kumele sichaze ngathi befe kanjani. Abantu be-ZANU-PF abanani nabanye abantu, babhekana nabodokotela amapoketa ukuthi isisene voda. So kufe abaministers sebeqala ukukhuluma olwalongo bengakhulumi, sekukhuluma manje uhulumende weZANU-PF something eZimbabwe samfune akaphume because uyehlulekile, uyazihlulekela.
Sanibonani mthokazi omuhle, njani umagumbonke omhlaba. Nimbuzo, nimbuzo, woga, ungazi ukuthi ungafika njani kukhaya moyo. Nimbuzo mpelo, ungibhekise kukhaya moyo, ngazi ukuthi ungafika kanjani. Ukuthi mayethi sisize simthokaze sifanele sikhale nabashonile abezana babulewe iCOVID, uchaza ukuthini? Ngoba into ekhulumayo it doesn't make sense ngoba esikubonayo thina siyisizwe sokumthokazi sigcwele amazwe nje kungakuyindaba izano nalo baba sengimkhohlisa igama lakho thina mayebuza umlungu ukuthi isenzo sika nangagwa sokushona kwabantu ngegunkurawunde was a mistake ukuthi uzizwile yini ukuthi uzama ukuthini noma ukhulume nje ngoba engezwanga ukuthi ubuzwe uthini ngesingisi ngoba into abayikhulumayo beyiduka moyo nalobhuti ayizwakali bathi ngubani mugana singathi njalo nje abayizwakali kahle kahle bayasixhaphaza laba bantu angazi ukuthi bengafika kanjani ukuthi asichazele ukuthi iqonde ukuthini ngale nkulumo yakhe ukuthi abantu sifanele singarejoyise ukufa kwamasela la achithela ilizwe.
Bonanza libonani abantu bakithi linjani ngezindawo ngezindawo siyezwa nje ugawule lo okuqamba amanga ethi lo mkhuhlane siwulala iziphatha amandla zezana uphefu isikhalakhalisa kanti bona nxa bebulala abantu bathi kumnandi yini nxa behlukumeza abantu ngale ndlela bona babesithi kumnandi na nxa bekhala bethi umkhuhlane usiwulala iziphatha amandla zezana uphefu kanti kumele ubulale ubani kumele kufa umtaka bani kanti bona akusobantu yini abafayo okuthiwa uchando usubulala izano amasela wezano PF isiphathamana zezano PF kumele ubulale ubani kahle kahle kanti labo bantu abafaye bona akusobantu yini okumele kutwa bona ususeza Rome angithi labo bona amasela wezano PF ngabantu labo kumele befe ngoba bona bahlukumeza abantu elizweni yikho kubethusa kumele befela ngoba ba right befe ayinto abakhalelwa akula muntu olendaba lakho ukuthi kufe bani zilongo besifa kuphela thina sithi ku right abantu bathwele izima ngabo labantu bahlupheka abantu bagcwele amazwe bathwele izinga lawa amasela wezano PF ahlukumeza abantu elizweni ilizwe liphelile nandiya and liqhubeka liphela lisiya phambili and okunye izibhedlela zitholakala ezingela lutho isikhathi sonke izibhedlela ezibezingela mithi lezi bayala ukuthenga imithi phambi kwabantu bebona nxa bephethwe ikhanda bafulaya baye China bayala ukuthenga imithi lapha phambi kwazulu abantu bahafe ezibhedlela baphela la sekubuhlungu manje ngoba sekusipha amasela wabo sekusipha ababulali babo abafe labo njengabantu laba abababulalayo
bafi salibonani 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 basakazi nabathandi be studio 7 lona okhuluma ngigift isonduku bemfuna ukuphendula la indoda leyana ukuthiwa ngu Simon Khaya Moyo nyimzwile laphana phatheka kabi mayizizalwane zaseZimbabwe zihleka zize ziqethuke makusifa bathile city is not an African maba izizalwane zeZimbabwe zezijabula kanti ngesikhathi labo bantu izigilamkhuba lezo zibulala abantu ngegu ground abanye bebulala ama supporters MDC abanye bebulala ama protesters ngama last election leso sikhathi kwakuyi African wayengasolanga yena ukuthi ukubulala abantu akusi African anyini esikhathi seku ground yena wayekubona ku right kwi African manje nasekhalela ukuthi abantu behleke beze beqethuke nje kuma Facebook hayi u Simon Mkhaya akazame beyindoda manje engadedese indoda endala njalo into ofanele beyaziwani ukuthi lakithi emakhaya makufuthu bayi izakamuzi ziyajabula yabona so ama kungabe kulothuba yofileyo abantu bejabula ungabasoli izani sijwayele ukuhlala rika manje sifuna ukurika labantu abakhalayo izani ijwayele ukuthi kona masivotela uhulumeni esimfunayo irigi faka izani manje sifuna ukurika labakhalayo ngeke kulungi ngeke kwenzeke lokho so yena ukhaya mayibone ngathi kumbe thina sihleka kakhulu size siqethuke efuna ukubakhalisa akathathi family yake ke thathi ungani segugile vele thathi labazukulu etshone khona esozivele bakhalisa thina silanyembe zokudlala thina sakala kakhulu kusibulawela izihlobo ngeku ground so okolokho nje uzama ukukwenza akami kancane ngariga konke kodwa ukuthi abantu abasiza izana ukukhala ukuthi uzaba riga kakhohlwe phelile lokho sikhathele thina ngezana kuyala noma zokuthiwa kona kulikudliwa inyama yamahari National Sports Stadium abantu abayigcwalisi iNational Sports bayayizonda izana kufanele behlale bekwazi lokukhaya nyabonga ngokuhlala zethembisa
ehikunzima shuwe lakithi lapha hayi kambe shuwa uma kungabe simile umuntu okhuluma amagama anje njengakanike mangwana ungumuntu nje ongashoye ezana angithi kade yafelejele
Salibonani, salibonani basakazi ke Studio 7 eminyakeni omusha. Siyalihalalisela lingene kahle eminyakeni omusha. Siyabonga nathi siphilile likhuluma loNcube endaweni yaseGoli. Yabonga kakhulu eminyakeni omusha. Ikhule kakhulu.
Lawo bekungamazwi enu lina balaleli bethu elisithumele ngeWhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, amalunga edale le Senate lakwele Melika afungisiwe ukuthonisa icala likamnumzana Donald Trump owayengumongameli owethiswa icala lokutshotshozela umvukela. Kumele kube lamalunga eSenate ayisilinganiso sokubili kokuthathu, 2/3 ngesilungu, ukuze umnumzana Trump atholakale elecala. Kodwa elinye ilunga leSenate umnumzana Rand Paul uthi uTrump akumelanga athoniswe ngoba engasomongameli welizwe kwasekuvotwa. Impumela yalivoti itshengise ukuba amalunga ama-Republicans angamachumi amane lanhlanu 45 avote evumelana lo mnumzana Rand Paul. Sixoxe lesizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Jerry Thwala Jackson othi umbuso kamongameli Joe Biden awukacaci ukuthi umi njani.
Kunzima ukuthi sikhulume kakhulu ngokubusa kwakhe ngoba engakabusi ungena nje embusweni, kodwa singabuyela emva kesinanzelele nje indlela abantu beke benhlanganiso yakhe akade besenza ngayo. Ngibona ngathi nxa sisiza sesikhuluma ngokwe-economy, ngibona ngathi bayasilele. Yebo, umnumzana Trump wenze kahle kakhulu nxa sisiza lapha ngezomnotho uletha amafekithali lapha lemisebenzi isiba kwinto chekile ukuthi ilizwe nxa lilizwe libe le industry engathi iphilile sibili. Nxa kulento engenziwa lapha ekhaya akulesizathu sokuthi sibe silokhu sisiyathenga kwamanye amazwe. Engibona ngathi lapho umnumzana Trump wenze kahle kakhulu. Ngakho uBiden nxa sisiza ngapha kwezomnotho kangimbone ngathi ule khona elinjengeleka umnumzana uTrump. Into abantu abamthandile yona indlela yokuthi bayagqugquzela kakhulu ukuzwana phecelezi indaba ye-racism le esihluphile kangaka elizweni. Kubo beze ngathi banamazwi amahle, bayathandwa ngabantu abansundu ngendlela ye-approach yabo abayenzayo ku-racism. Kodwa ke asidli ukuzwana phela, ngithi kufanele ukuthi abantu basebenze, kufanele ukuthi abantu babe lelungelo, kufanele babe lamathuba okwenza amabhizinisi ukuze kube khona isinkwa phela endlini.
Obengumongameli omnumzana Donald Trump bayemethesa amacala ukuthi ube sehluleka ukuthi alwisane lo kubhano lelu olwe coronavirus. Ubona ngani umnumzana umongameli Joe Biden yena uzenelisa yini ukuthi asebenze ngcono?
Nxa sokushiya lapha emkhuhlaneni we-COVID-19, sikhangele okwenziwe ngumnumzana uTrump, mhlawumbe ngithi lokuzenziwa ngumnumzana uBiden, kasike siyekeleni ukwenza ngathi ngumlando wabo laba bantu ukuze bazame ukuthi baqeje ukumemetheka kwalo mkhuhlane. UZulu wonke laye plays a part lapha, ngibona ukuthi bani sibancedise kakhulu. Kodwa ke ngokubona kwami sesisiza ngapha emithini engasiza kulo mkhuhlane we-COVID. Yebo, lokhu ngibona ngathi kuphathelene le economics futhi. Ngibona ngathi umnumzana uBiden ngokukhuluma kwakhe uyathembisa ukuthi yena uzakwenza ngcono kulo Trump. Singazi njalo ukuthi uzakwenza ngoba esikubona kuBiden manje zinkulumo kuphela. Ithuba lokuthi sibone izenzo zakhe kalikafiki. Ngakho ngibona ngathi kake silindeni okwamanje. Singakhangeli omunye phakathi kwalabo bomnumzane angathi yena wenze ngcono kulomunye kumbe uzenza ngcono kulomunye. Kasilindeni sibe lethemba lokuthi njengoba yena sethethe indambo zombuso sibe lethemba lokuthi uzenza ngcono. Kodwa ke umnumzane uThanga ngibona ngathi la uzamile mpela.
Lo ngumnumzana Jerry Thwala Jackson isizwalane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika. Bekhuluma ecingweni le Studio 7 eseTexas. Singakagqibi uhlelo lwamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Uhulumende uthi abathathu abaphiwe inhlonipho yamaqhawe esizwe bazabekwa lamhlanje embuthanweni ozakhokhelwa ngumsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga obekuthiwa uyagula. Ukungathoniswa kukamsekeli kamgcinisihlalo webandla leMDC Alliance umnumzana Job Sikhala izolo ngoba kugcatshe elinye iphepha likamchuchisi kudaba lwesicelo sakhe sokuthi akhululwe ngemali yesibambiso sokudale inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande.